Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu ekuseni mhla ka 27 Mbimbitho 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalele parliamente athi asefikile esigabeni seManicaland leMaswingo ukuyahlolisisa umonakalo owenziwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai ukwenzela ukuthi bazibonele okwenzakalayo.
Mthokazi omuhle, masiphuma siyavota asihambeli ngokuthula, kungabi lo kudwangudwangu, si-accept ama-results abe ekhona, sijabulelane sonke njengabahlali bekhathi.
Ukhetho lokudinga ukansila ozamela isigaba se-Country Park luzatshiya izakhamizi zidabukene na? Silengxoxo lozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party.
Kulo ungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuzanu okwenza ukuthi bacabanga ukuthi Zimbabwe ihlezi kahle.
Kuhlelo lapho esihlaziya udaba lwamaprofita alodumo lamhlanje sixoxa lo nkosazana Vivian Nomalanga Bebe ohlala e-Israel.
Nayo nale into eyenziwa nguPaul Kagame Rwanda, ngiyafisa ukuthi ngabe lathi abakitho president bayakwenza khonokho. Kuvalwa amachurchi lawa, ma kuyikuqala kuqalwe kahle kubonakale ukuthi onguye nguphi longayisiye nguphi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edale le parliamente awe committee ye standing rules and orders athi asefike esigabeni seManicaland leMaswingo njalo azaqalisa ukuhlolisisa lamhlanje umonakalo owenziwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai kulindawo ukwenzela ukuthi bazibonele okwenzakalayo. Bajonge ukuthi badingisise amacebo okuthi bangaphathisa njani abawela indlela abawelwa ludubo lolu. Omunye okuqula leMaswingo unkosazana Thabita Khumalo ongumkhokheli webandla leMDC edale leParliamente engumgcini sihlalo webandla njalo leMDC uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 abazakwenza kusukela lamhla kusiya ngolwesihlanu.
Kuviki lephelileyo i-committee okuthiwa yi-standing rules and orders eParliamente eyiyo ecuzulula impila kahle ukuthi eParliamente kusetshenzwa njani, sahlangana savumelana ukuthi kuqakathekile ukuthi njengoba siyithe sibambe iParliamente ukuthi kuhamba njani, kuqakathekile ukuthi siyekhangela umonakalo amanzi la akuthiwa ngu-Idai. So sasesiqamulana phakathi ukuthi abanye bazakuya eKimanimani, abanye bazakuya eMaswingo. Mina namhlanje ngisemaswingo labanye bami, so kusasa singabantu nje sivukayo ukuthi siyekhangela lowo monakalo.
Likhangele ukuhamba kuziphi izigaba?
Sizakuya eZaka, siye eBikita, siye koGudu, bese sisiya eChiriets. Ye elinye iqula lethu ngoba vele saqamulana phakathi, so ngelinye iqula lethu le-Committee on Standing Rules and Orders baseChimanimani eMtare labo bakhangela umonakalo. So sizama ukuthi sidinge izindlela ukuthi kungaphathiswa njani ukwenzela ukuthi izizalwane zaseZimbabwe lezi ezingenelwe ngumkhosi omkhulu kangaka bancediswa njani.
Ekuhambeni kwenu lapha kuyini kahle kahle liyabe likwenza? Liloba phansi elikubonayo, kukhona elikuthweleyo, kumbe kuyini elikuphathela abantu?
Esiza kwenza ukuthi sizibonele ngawethu amehlo, ngoba esikhathini abantu ababuya lobufakazi ababe belabo esikhathini kuyabe ngosobufakazi obuleqiniso. so sifuna ukuzibonela ukuthi umonakalo unganani ukwenzela ukuthi uma sesephalamende sesiqoqisana namaminista sizabatshela into esiyibonileyo athi siyishile sizaqoqisana sibe lezi xwayiso sibe lezi ndlela zokuthi silungiselele umkhosi onjalo ensukwini ezizayo njalo sibatshengisa ithi banike imigoqo okumele bayenze bephathisa laba izizalwane zeZimbabwe eziwele umonakalo siqeda ngolesihlanu ngolesine sizaphendula sezivele eChirids so ekuseni sivuka nje sabe sisahlangana ke sike xoxaxoxo then bese sibuyela eHarare.
Alo ke ngukosazana Thabita Khumalo ilunga le committee yedalela eParliamente standing rules and orders njalo ekhokhela ibandla le MDC kuleli dale ubexoxa icingweni lo sithandekile mhlanga we studio 7 esemaswingo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ufike eHebron kwele Botswana izolo kuhambo athi luhlose ukudinga isisombululo kungxaki zeZimbabwe. Akungacaci ukuthi uChamisa ulande kuyahlangana lobani kodwa kunakakelwa ukuthi ulakho ukuhlangana lomongameli Mokgweetsi Masisi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sika mnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe ukunengi ngalolu hambo.
Bekuvele kwinto emqoka emcabangweni yakhe lemcabangweni yeofisi yakhe ukuthi kufanele aphumele ngaphandle kwamanye amazwe asebenzelane lawo njalo azisise ngoba kunokungaqondisisi kuhle kwezinye inkokheli zamanye amazwe okuvela la kuzanu okwenza ukuthi bacabange ukuthi iZimbabwe ihlezi kahle.
Yiwaphi amanye amazwe azawethekelela?
Ukhangela ukwethekela amazwe ambalwa kusigaba se-ADAC ngibone ngani nxa kuvuma uzavakatshela wonke nje abesengena la kumanye amazwe aku-African Union kusiya ngokuvuma kwesikhathi njalo lokuthi imihlangano yakhona ivunyelwana ngokuphangisa okungakanani.
Uhambo lukaChamisa lolu luza ngesikhathi amehlo wonke kumonakalo obangelwe lizulu lesiphepho eZimbabwe, eMalawi laseMozambique. Ve kungasoze kube into enhle yini ukuthi aqale ame kancane kwedlule imizamo yokuncedisa abantu laba.
Udibona khona lokuthi enye yenkathazo esilange yokuthi ilizwe leZimbabwe liphansi kakhulu njalo kalilaku amandla okuthi abantu basizakale. Ngakho kungaqakatheka ukuthi uPresident Chamisa aphumele ngaphandle ekhulumisana lamanye amazwe mhlawumbe kunganceda ukuthi lalabo abalahlekelwe impahla, amabriji lezinto ezifana lezo kube losizo olungavela lapho. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi uPresident Chamisa engakaphumi usebenze kakhulu kudaba lwe-cyclone ukuthi abantu bathole usizo wakhankasa kakhulu. Khumbona ngani khonokho kwanceda kakhulu sokufanele umsebenzi wokuthi ilizwe lilungise uqhubekele phambili ngoba ulakho ukuthi uncede kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Inhlanganiso yebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Support Network iZESN ithi njengenjayelo izahlolisisa ukhetho oluzaqutshwa iZimbabwe Electoral Commission iZEC olokudinga ukansila kaward 28 eCowdrey Park kobulawayo ngomgqibelo kuyona le impelaviki. Ukhetho lolu soludale ukuphithizela kwamabandla esigabeni esandiswe ukuthathwa libandla le-MDC lona elidabukeneyo phakathi okwakathesi ngoba lifake amalunga amabili azancintisa elimele. Embikweni owethulwe izolo inhlanganiso le ithi izaqoqa konke okwenzakalayo njalo inikeze izixwayiso ezokuthi ukhetho luqutshwe ngcono kwelizayo. balichumi lasiya kalombile abancintisa kululukhetho njengokuthembisa kwethu izolo lamhlanje usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Nkosikhona Nyoni ozancintisa emele ibandla lemthwakazi Republic Party.
Sebenanzelela ukuthi the news for the past 20 years sifotela umuntu oyedwa sihamba singena nje kuma-door-to-door campaigns zama-roadshows nje siwenzayo, hhayi abantu basamukela ngendlela enhle kakhulu.
Yes, sibone ukuthi belile roadshow ngempela viki ihambe njani, abantu bebelamukela yini?
Ye, i-roadshow besilayo ngomgqibelo siqalise kusukisela ku-section le eyasehlalani kuhle ababiza ngokuthi iGarikayi, sangena safika-ke eCoutpark Primary School. Hayi abantu basamukele ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba bade besibuza ukuthi kathi isikhathi sonke lesi besingaphi, ngoba kade belokhu besidinga besifuna ukuthi labo phela babone ukuthi imiphakazi bayizula khona ledrobheni, kathi ngapha emali yokuthini kungani singasizi. Sasesibathela-ke ukuthi hhayi njengemthwakazi Republic Party sesifikile thina ukuthi sizelibonise ukuthi amandla awasuke emuntwini, amandla abekini kinizakhamizi ama-residence eCoutpark.
Yiziphi ingxaki elihlangana lazo?
Ye, ingxaki esihlangana lazo yilezi zokuthi abantu baphula down ama-posters ethu. Uthole ukuthi bawadabula, ilokhuzane nje ebithanda ungathi iyasidisturba kakhulu plus labanye futhi abanye bethu esikampeni labo, uyathola umuntu esefake eyakhe iposter phezu kweyakho, awamanye amaphathi nje engathandi ukuthi nje ngaqambe ngamabizo, kodwa-ke lokusiba lapha lalaphayana nje kuphela khona ukuthi hhayi siye sakhulumisana labo nje njengakathi i-workshop yakhona sizama ukuthi siqondisane endaweni enjengayonaleyo.
Incintisana labazakala ngokuthi banqoba abafana lebandla le-MDC Alliance, lebandla le-ZANU-PF. Ibandla lakho ubona ingani lizamisana la wola amabandla linqobe yini?
Bona ingathi vele sengumini ngani ngoba sinanzelela ukuthi i-MDC ihlakazekile ingamahlandla amabili, bese kusiza-ke futhi laleyi i-MDC Alliance, bese kusiza-ke leyi ekamama Makhuphe, bese kusiza-ke futhi-ke izanu leyo suyibalisile layo. Hhayi izanu asikhulumi ngayo ngoba abantu ngendlela isimo somnotho welizwe esingakhona kabathokozanga kabathabanga, abantu beneme, abantu badanile ukuthi kade kwenzakalani. Pho-ke manje ma bengabafaka ku-Urban Council isho ukuthi vele isikhathi phakathi ngasifike kakhulu. So abantu bathe ngcono bazame isandla esitsha, bazame umthanyelo omutsha, babone ukuthi wona umthanyelo omutsha ungabenzelani.
Kuyini okutsha okulethela abantu unganqoba?
Ye, mina ngihlala e-Country Park since 2011 ngihlezi khona e-Country Park. Okutsha engifisa ukuthi ngikulethe kuma-residence e-Country Park kuyilokhu ukuthi i-first priority yami engifuna ukuthi ngiqale ngayo uma bengivotele ngumgwaqo lo osuka ehlalani kuhle usiya e-Manistan, ngoba evule ngumgwaqo lwana le-bridge leli elivinkileyo kungalungiswanga ngibona ingathi i-development ikakhulukazi le e-Manistan ingaba nzima kakhulu, ngoba yibo abantu aba-mostly affected, ngoba kabala manzi, kabala suwa, kabala zitolo, akula zikolo, akula klinika. So i-first priority yami izaba ukuthi ngakhe ilungise umgwaqo nalo ongalungiswayo, silokhu esawufica ulungiswa namhlanje ulungiswa, bese ngilungisa-ke lelokhu sangibridge lelokhu elingapheli. Engikuthiyela abantu abavotayo, bengicela ukuthi bakithi mthokazi omuhle, ma siphuma siyavota asihambeli ngokuthula, kungabi lo budlwangudlwangu, si-accepte ama-results abe ekhona. Sijabulelane sonke njengabahlali be-Country Park kuthi nalo oyabe ewinile, sonkeni simxhasenini ngokumbonisa lapho esiyabe sibona khona ukuthi uyalidinga usizo lwethu lembono yethu futhi ngokunjalo.
Alo-ke ngumnumzana Nkosikhona Nyoni ozancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 e-Country Park koBulawayo. Ekubandla lemthwakazi Republic Party ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Oye ngumphathi ntambo wezembiko umnomzana Jonathan Moyo uthi sokuvele ubufakazi bokuthi uMnangagwa wathola amavoti ayisilinganiso sokungamachumi amathathu lantathu ekhulwini i-33% kukhetho olwenziwe enyakenye. Kodwa iZEC yathi yona uMnangagwa wanqoba ngokwedlula kancane amachumi amahlanu ekhulwini i-50.6%. Kwathi umnumzana Nelson Chamisa webandla eliphikisayo ele-MDC wathola amavoti ayisilinganiso sokudlula amachumi amane lane ekhulwini i-44.3%. Umoyo uveze lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter kodwa kazange aveze ukuthi ukuthole ngapi lokhu waphonga ukuthi abantu balinde ubufakazi azabethula nxa umahluli uChief Justice Luke Malaba engethula isinqumo sakhe ngokugcweleyo kudaba lolu angasethulanga mhla esethula isinqumo sokuthi uMnangagwa wanqoba. Umoyo wabaleka eZimbabwe ibutho lize lihluthunele umbuso owayengumkhokheli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Simon Khaya Moyo isikhulumeli sebandla leZANU PF walile ukukhuluma ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule owebandla leZANU PF.
Akumangalisi lokho ukuthi kube lento enjalo ephuma ivela kuJonathan ekhuluma njalo. UJonathan ngumuntu ozondileyo, simbaleni njalo, umuntu njalo ofuna ukuthi abone abantu besiba lokubuso elizweni kusiba lokuxokozela lani lani. Uvele yena umzondile uMnangagwa njalo kachibiliki vele umzondile, akaza kukhuluma enye into enhle ngoMnangagwa noma nini noma waze kube njani, kunganizulu kunokuye kukhanya kwelanga. Uvele uyabe hlala ekhuluma yonke into uzama, uyachothoza. Akula into eyodwa bakithi ngoMnangagwa enhle ngelanga elilodwa bakithi engaba khona engayikhuluma ngayo. Ngokunjalo kunoba ukukhulumayo kuyizeleze into engiyekho leyo, into yokuphathisa ukuthi abantu bazondi bayenze kanjani, abanye bathiza bayi-opposition bancedise yikho khonokho. But akula nto enjalo, amakhothi sesadlula lapho, thina ilizwe liyahamba liya phambili, abantu bayalungisa ilizwe lelo, bayakha ilizwe labo. Ngokunjalo engafuni ukusiphambanisela ihlelo ngokusikhulumela izinto ezingekhoyo. Njalo uzibona ngathi lezo zinto enengekho phakathi kwelizwe khona.
Mm-hmm. Yes, yabona njalo ukhuluma isithi uChief Justice uLuke Malaba angayenza lokho kuthiwa i-full judgment yakhe, kumbe isithi i-judgment egcweleyo. Kuzakhanya sibili ukuthi lapha kulento eziningi ezicatshisiweyo. Ungathini futhi ngakhonokho baba Gawule?
ULuke Malaba yindoda eyaziyo umsebenzi wayo elesizotha esizothileyo esokuthi iyawazi umsebenzi wayo. Njalo yindoda ehloniphekayo leyana, njalo ayisondoda ezimiseleyo ukungcolisa igama layo isiyaphutsha umsebenzi wayo. Yindoda ehlanzekileyo, yindoda evela kaza. Njalo uMalaba ukuba khona phana kazange akuphiwe ngumuntu, wangena kwi-interview wenza kuhle, wayimpresa wonke umuntu, ngitsho lobani. Ndakhumbula ikhosikazi lami lalibukele ku-TV lithi yeyi uMalaba uyazi ushaye bonke abantu ade balokuza kwi-interview lapha, ushayile uMalaba. UMalaba siyazigqatha ngaye, njalo thina njengathi njengomphakathini ikakhulu kwesizweni sikamthwakazi ngapha siyazigqatha ngoMalaba nakupositin lani. Siyazi uMalaba umsebenzi wawenza kuhle ngaphandle kwabantu abafuna ukumngcolisa kuphela.
Siyabona khonokho okukhulunywa nguProfessor Jonathan Moyo kungazani yikho phela okade kulokho okukhulunywa libandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa elithi uChamisa wanqoba ukhetho lolu. Akuboni kunjalo babagawule?
Kanti mina ngiyamangala i-MDC leyi yena le abakhuluma ngakhona ukuthi itshantwanje ngabantu abathi i-rule of law. Mina abanye bakhona ngamagqwetha, yikho baze baxotshwe ephalamenti ngalwalo unyaka ngenxa yokuthi bangamagqwetha. Ngabona yifeki yamagqwetha angaziyo umthetho, okuthi baze baxotshwa belokhu bengazi. Obidi abantu baze baxotshwe ephalamenti ngenxa yokuthi babelokhu bethatha umthetho bewuhlanekela bengakwazi ukuthi into abayenza layoyenza baxotshwe, bayethuka sebexotshiwe. Ngokunjalo lakathethe abantu laba bathi asihloniphene amadala emntu ezomthetha ndaba, rule of law. Kanti esikhothi siyirulile ngenxa yokuthi ayirulanga in favor of them, so kumele koloko kwenziwe ukuthi kuthi akusikho. Angikwazi imihlobane yabantu labo abalokuza umthetho ngaleyo ndlela, ukuthi umthetho but ngaso ungathiwa umthetho isinqumo sesiphutshi sethulwa kwaba yinto engavumelani lalokho kwena kade ukukhangelele, akuse yinto eyenziwe kuhle. Amajajise asengarongo uMalaba, nxa uMalaba bengaba rongo ngobani bangaba right?
Alo ke ngumnumzana believe kaule ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma lomnumzana Jonathan Moyo yehlule njengoba engaziwa lokuthi usehlala kweliphi ilizwe Okwa manje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lebulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi ividiyo kamnumzana Robert Mugabe idlaliwe emhlanganweni weSADC oyenzelwe kweSouth Africa okutshengisa ukuthi uMgabe elokhu ehlonitshwa kuzwekazi leAfrika. Iphephandaba leTimes Live lithi kuqhamuke udlame oluqondiswe kwabokuza izolo njalo ebusuku emkhukhwini weJadu place edolobheni leDurban abokuza bayacatsha enkambeni zamapholisa Ngesikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump welemelika ebobotheka uncome owayecwayisisa udaba lokuthi wasebenzelana na lelizwe leRussia kukhetho luka-2016 wamthola emsulwa. Manje ke sengilichiya lilalele abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo nge WhatsApp.
Linja nimsakazi we studio 7. Siyabonga ukusinika isikhathi lesi ukuthi sikhulume lati. Izinto elizweni zilokho zisoma zisiyaphambili. Kanti sisiyanikwa thina ama RDGs imali le enja. Kuma ekokeli ingasiseo US kutenge ERTG manje ningasusia tenga ema shop wati nge kona mapande lapa wati ERTG imali enje inga yusa imali enje so ngasi compare tina nge yusa la nge ERTG kasi wile pansi kakulu ngoba E100 ERTG ngasu tata nge US so kuma $40 when I will pay 100 US at the super 100 RTG so we la pansi kakhulu sicela uhulumende asibone ngoba izinto seziwoma kakhulu elizweni zisiyaphambili ngiyabonga imuchuma
yasalubonani basakazi abahle maqhawe amahle nenegama la Mosibusiso Ndlovu ngihlala eJoburg edabeni loku lendaba esibhekane nazo eish ubuhlungu kakhulu uhlala emazweni ngangizwe nje abantu abayibona abahlala lapha bethi thina siyazenzisa sithanda uhlala emzini akekho umuntu othanda ukuhlala emzini njalo futhi inkinga ekhona sinovalo olukhulu kakhulu ngoba indaba le yokuhlaselwa kwabantu bangaphandle iqalile baqalile eThekwini eDurban bahlasela amatraki balimaza abantu izithombe ezikhona zikhombisa abantu belimela abanye benqamuka ingalo njalo nasemashopu ngathi sebengenile vele into le iqale kusematrakini bethi abantu bangaphandle bawathathela imisebenzi yamatraki bavimba amatraki besenza yonke into beyiluthela into abazifunayo kodwa ngathi sekuchaphakele nasikwezinye izindawo ngoba nasezitolo sebeyagqekeza bethatha ukudla besenza yonke into betshisa abantu so eish luvalo olukhulu kakhulu ngoba nathi kuvotwa sasinethemba lokuthi mhlawumbe ilizwe lethu lizobuya liguqukele bese simene siright. Manje umnotho lokuyayo uyabhidlika ngamandla. Ngazi ukuthi inkokheli zakithi azikuboni noma ingoba besidla bona. Ngiyabonga.
Bafethu, kunzima lapha, kunzima madoda. N3 adlula khona, lidlula khona. Mawuphuma lapha, ungadlula etengeti, first stop, ngoba ngijayela bona, imbumba agcwele umgwaqo wonke, ubona zoba hamba benjayela bembabhayisa izandla lapha, bavalile bafethu, bafuna ilayisensi, baphethe induku, baphethe yonke into. Bafuna ilayisensi everything, bathiphe konke ke, hayi sefethu senlesonsile, imoto sebezivalile, ku-first stop lapha mawubuya eDurban, oseDurban angaphuphi, bafethu kathesi ndlula khona nje lingizokhuluma manje.
Labo ke ngabalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo ku WhatsApp inumber +12024650318. Okwamanje ke asingeneni uhlelo lwethu lwamaprofita silo Vivian Nomalanga Bebe.
Mina into engiyibonayo, I think abantu sebehlupheke kakhulu. Into ekhona siqalela ekuthini abantu sebekholelwa ukuthi nomfundisa ngathi wena noma ungasebenzi athi wena you'll make it in life. As long as umfundisi etho njalo, imali uzoyithola kuphela. Uyayibona into yakhona? Kodwa wena usazi ukuthi awusebenzi, uzoyithola njani ngathi imali ungasebenzanga? Nayo nale into eyenziwa nguPaul Kagame Rwanda, ngiyafisa ukuthi ngabe lathi abakithi president bayakwenza khonokho. Kuvalwa amachurchi lawa, ma kuyikuqala kuqalwe kasha kubonakale ukuthi onguye nguphi lo ongayisiye nguphi. Ngoba abantu laba bakakhohlisa abantu laba. Bona abantu into ebuhlungu ukuthi abantu abakubona ukuthi lo umuntu lapha into engikhona ngani ngufeda, uzenzela imali la yibhizinesi. Bona bangena ngenhliziyo bakithi uthola umuntu noma ukuthi uyenza into efana lokuvusa umuntu ekufeni. Uzwa abantu besithi bayamkholwa. Uyikholwa njani into enjalo kodwa sho? Uvukile umuntu, akula ngisho khotoni ulefakiwe emakhaleni, akula ngisho khotoni ulefakiwe endlebeni okubonakala kumbe emlonyeni ukuthi ngumuntu uphuma emotshari. Kodwa uyakholwa wena uthi umuntu le 3 days esemotshari uvukile. Ah, yazi okunye kubuhlungu, yazi uyaswela lokuthi uthini.
Ye, kodwa ke sike sakhuluma labanye abesilisa sibabuza ukubana kathi kungani abantu abakhanya bekholwa kakhulu khona lokhu ngabesifazane. Ukubona njani wena, ungathini khona?
Into leyi I think ukuthi kuze kukholwa abantu besifazane ukuthi obaba labo I think bathwalise omama luklubhu lapha ezindlini. So into leyi isukele ukuthini omama esikhathini esiningi yibo abadinga imithandazo ukuthi linithandazise endlini ubaba kenzi kahle. Kusukela khonapho nje ukholo lwakhona solujoyinana umuntu balendlela nje ababayenga ngayo. Yazi mina ukuthi kwayala nje ukuthi vele okuyinto kwangikhona ngukholwe from kudala ngisese South Africa kwangehlula. From ngiyakhumbula ngangilokukhuluma lobaba omntanami ukuthi akuyekela into zokuba unamathisela izitickers and lezi emoteni kuthiwa yikho ukuthi ngingayenzi i-accident. Ma ngivele ngidrive obhedayo ngizoyenza i-accident nakanjani, hayi lokho kwezitickers and lokho ukuthi kuthiwa umuntu ukhuleka esenigeria kuthiwe mnambambi i-screen se-TV ngizosila. Ukubhiliva njani into ezinjalo? So I think bale ndlela ababayenga ngayo omama becina ngodubo abekhangelane lalo endlini agcine sewela la esebona umuntu lwane senguye umuntu ozomsindisa amkhuphe kuleyi problem abhekane la endlini lobaba. Kusukela khonapho
kodwa awukukholwa yini ukuthi bakhwanye ukuthi ungahamba bakuthandazele kumbe ngamanzi kumbe ngamafutha okugcoba uhambe kumbe bufuna ukuthi uyokhonjwa kumbukhonjiswe kube yikhonokho ugcine usuyendile kumbe ngumsebenzi udinga umsebenzi uthole ngenxa yamafutha kumba amanzi akwenzakala
into lokho budam. Ay mina into engiyibonayo kuyabe kusuke kwaqondana lenhlanhla yakho wena ukuthi lelo langa kuzokulungela. Angikholelwa konke lokho kuyizinto, lokho izinto ezingekhoyo zonke lezo vele. Uyasithi mina
lo ke nguVivian Nkosazana Vivian Nomalanga Bebe besilayo kuhlelo lwethu lwamaprofita. Siyaqhubeka ngohlelo lwethu kusasa. Hayi, isikhathi asavumi ukuba sonke. Igama nguChris Gande.